Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu phose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo ngumnumzana Ansa Malinga ohlala eziqalabeni eLubane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazi ukuthi yazivikela. Kwehlula amakhiwa abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela ubuningi babo thina siyayenzani.
Umnumzana Simahedwa Manginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapha esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo kunoku sixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abathone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo umnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelela ukubana into leyi iyakhula inani liyaqansa ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokungahambi emphakathini nanxa sokuvuliwe ukuthi hayi abantu abahambe mina le muli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini ndalokho okuthiwa ngama mask siya goga sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiyo. So hayi siyazivikela sibili lokugeza siyageza lama lemon siyanatha ambibilisa ama lemon achisa usinathe.
Udlela evalweni lomnumzana Sibusiso Majazi.
Ubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba usizo lwakhona luzoba luncane njalo angikhumbuli ukuthi banemishini enele ukuthi abantu betestwe nje okuseleyo ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu asazi ukuthi bazowuvimba kanjani or bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisikele abanye njalo bazofa kodwa ke ayi ake sithembe yona inkosi iyozongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa akunamithi akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona obenzeni so into ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo
ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elupane esobelweni sematerial north okuhlala umnumzana Moveni Ngwenya
geza sibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ngandani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha geza sibi ubona ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho-ke uzigezela ungajahanga wemzuzu engakwana 20 minutes isepa madoda isepa sanitizer ngayikhona futhi kuphela iyabiza lapha abalayo mboningani ngamadola awemelika ezimbabwe uzima uzima-ke lapho hhayi abantu kabaphephe i-social distance yona liyana iqakathekile amamaski egqoke watshwe ayinwe
umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19
mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitize isikhathi zonke every 1 hour
udokotela Xolani Ndlovu osebenza empilo hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19
coronavirus ayikabi le-treatment ayikabi le-vaccine so oqakathekileyo yi-prevention so uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya hlala ngkhaya uhulumende angabe seliftile kancane ama-lockdown measures etc kodwa kusemuntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yiphi i-part azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalo mkhuhlane so ama-measures ona lana social distancing washing of hands, wearing of mask. Ungabi in a crowd when you don't need to be. Ungaphumi ungene town when it is not necessary.
Abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni achiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlupheka lapho ababehlala khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukantulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa okhulume loZulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungele lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlupheka eZimbabwe ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla le-ZANU-PF embusweni. Wodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana nokuginqula urhulumente ngodlame. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Priest Dubeko Sibanda omele iBinga West edala lepalamende lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF. USibanda usungula lolu daba.
Ukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela bukhokheli obukhona okutsho ukuthi-ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lobukhokheli libe nalapho eliqonda khona wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani limbiza kayikaxwathi ekwanena sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona iaction yokulungisisa ilizwe ivelela ngapi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulunge.
Ye baba Thuma uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ntembo into ekhona ine since baba nozibuse kwelakithi eZimbabwe into zonke esizenza sizihamba ngento le bathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into ekuconstitution eZimbabwe and into yokuthatha umbuso lapha eZimbabwe ongathezi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona abakwenza be-MDC ikubona belama seats eParliament abalawo ngoba bakhankasa lapho bakhankasa kona baziswa ngabantu ababazwisisayo babavotela. Ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha ngu-MP ebhinga khona uthi ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela yokungena embusweni yena leyo. Lezi zindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya amashortcut ngiyathaba ngoba uyatsho lapho ukuthi bathe kona hayi akukaxhwathi vele akuxhwathanga kuyaxhwatha ngo-2023 sesingena ku-election yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa ungasiko lokhu sokuphandle kwalokho hhayi kuyabe sekubudlwangudlwangu-ke ubona lokho.
Ye kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo ngakho ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Into ekhona Dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho kabasakwanisi ukuthi imali leyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla. Kabalamehlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlubekile. So ngibonanga mina okuyakwenzakala ukuthi hayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini bangangena ezitridini umuntu wonke uzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ulungisiswe. Ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile ku-2023.
Baba Thuma.
Ye. Mthembo into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into lana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics. Ukuthi kona ngingawunika umzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka u-Minister of Finance at that time kwangubaba uChinamasa ekhulumela sithi hayi ilizwe lamali lokuthi sibhadele ama-bonus. Kodwa upresident owayekhona ngesikhathi sonalesi umunye ubaba uMgabe wathi efika kwanyerali wathi hayi ekela ngichaza abantu wathi hayi akunanto enjalo ibhonasi izabhadala dingani imali khona kwananto kuthi hey kuyakuchaza abantu ngasona lesisikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifedha ngoba leyo mali iyabe izavela ngayo. So kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa uMnangagwa is biting the bullet straight la bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuzagcina sokulunga.
Lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU-PF bebexoxa le-Studio 7. Le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisizwa siphuma kumagagasi athi 909 meter wave 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yiCOVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso yeAfrica Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala belo COVID-19 kuzwekazi leAfrica. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zePhelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngotsika mtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bayakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lowo, kube labanye abathi izanuse lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala belemithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okuthiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba ozweze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo. UMnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweda elilwela ilungelo likaZulu, uMnumzana Majobala Ncube. Ubhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba abakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo zishoyozisa ezosabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo njalo kusiya phambili. Ukangotika mntana,
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho baba?
Ukuthi kuqalise nini angisela qinisa ukuthi kuqalise nini, into ekhona right now eyenzakalayo. Awukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, awukhethi.
Lokho kwakuvele kusiba khona lango 1824, into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinga, intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise, bokuvele kusiba khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo, induna nabosobhumu yibo abadinga abantu ukuthi ake lisincede bantu eze sikhesela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izigazo lezo ezinjalo. Abantu bayacatsha, abantu bahlinzwa, baculwe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kanguzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zase zingana zisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhithelwa, kuthi uma ngase ukhithiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcineni ngapha bese kugejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqwetha lethu lapha ubaba uMajobala Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonoku-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usethi ubani umthakathi, ubani uyaloya, into engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho. Ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu umthakathi, lo unezinto zobuthakathi, ulenyoka ulanelani. Umthetho awuvumi konoko, ngoba nxa usenziwa konoko uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo yukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba bantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi bayebika ukuthi hayi nako okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho, so labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abatshiyeneyo ngokwenzakala etsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabothika mdanda. Kuthiwa-ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezitshiyeneyo, kodwa abanye abantu bayakusola lokho. Okwamanje sokuyisikhathi sabatsha.
Kudaba nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Jamisa, i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazwe uNajohn Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa, kanye lomnashe Mtutsa owebandla lezanu-PF. Saqala lo mbono kaNigel asizweni ukuthi yena uthen.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota, babevota besithi i-MDC izancedisa abantu, kodwa kwakathesi sokukhanya ingane la i-MDC layo yena oda. Kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa ukukhampeni abantu zasibatshela ngamaphathi abo, kathesi sokuyenzakala ingxabangxoza yena le sikhona emaphathi abantu sebeqalisa ukukhuluma, kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate, abanjengamanye amaphathi, kube ne-diversity ku-politics eZimbabwe. Ayikho nalokhu okwenzakalayo ukuthi kule ZANU-PF nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamaKhuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke, and kathesi kuyathinta even thina khonapho kubulawayo, ngoba indawo eziningi siyahlupheka indaba yamanzi. Ngapha abantu bayala e-parliament, ama-MPs they are being recalled.
Hayi, siyabonga Nigel. Ngesingene kungqoqo esenzelo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazo.
Abaqhubekayo asilale lokuthi ngokutami sizalo ukuthi ngokusazelo ukuthi ngumani.
Siye sayenza ingxoxo labanye abasakhulayo, bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqala ukukhangela amanye ama-options, hhayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokho?
Okuyiqiniso, because i-community made elector managers ayo, and my elector managers akumelanga le-elector managers based on political party, because
ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamaKhuphe kanye loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona barayitfelikane because bona balitelana iposition, thina asileli position because asilani layo iposition. Ye-opposition ngeke ibe yiyo ezalesipila okungcono eZimbabwe. Ukulwa noku-expose into ezinjenge-corruption because
hayi, siyabonga Funye. Asizweni ukuthi abatsha abakubandleleza no-PF bakubona njani lokho? Sixhume uMnashe Mtutsa.
Ngifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayikhona yethu bewusuku, ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumele bekuye okukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla le-ZANU-PF besikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately, ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account is not done that. Instead, they are busy fighting each other.
Hayi, siyabonga Mtutsa. Zulukandaba, siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama-voice note ku-WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka-Dr. Nandlovu, umlaleli we-Studio 7.
Asukuzwa nguThokozane loChamisa, bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla, ngoba abadingi ukusiza abantu elizweni kodwa badinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hayi, Zulukandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Thwakaza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sidede kancane sinike linkundla uNtukamelinkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungami Lenkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithunekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapho elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esikuthola encwadini ka-Exodus eTestamente elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi kudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa. Abakwa-Israyeli babubula ngenxa yobugqila bakhala. Ukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, no-Jakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu eseze ukukhala kwabo kwenzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ngabona ubugqila lobo basuka baba bukhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubula kwabo. Lapho okhona njengoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ngiyazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi le themba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa izinsuku zase zinengi. Babedweka abantwana bakwa-Israyeli mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqila labezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Labesihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo. Kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, azi lenwele zisemakhanda ethu, uza kusilalela. Kabadanisanga abantwana bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthe ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobo, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sikusekuye. Uza sinakekela kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Baba Thixo ingcwele, sikhululeke, siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe, bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Lenkomo.
siyabonga kakhulu uJakeli Dala Ntukamelekomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.